So we see card to send a bago VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-28 Mbimbitho 2022 nguChris Tande. Endabeni zethu lamhlanje,
zama ukuthini uzalungisa umthetho ngubani? Yiko kwayeza mina ukuthi ngisale ephalamini ngala, angifuni into ezingelangqondo.
Ibandla le-MDCT lithi selixotshise amakhansila alitshumi lasithupha ngoba esekela ibandla le-Citizens Coalition for Change.
We need the special to deal with the issue of the committees under them. Yes, there is that commission. Yes, there is the secretariat. And we have made sufficient representation regarding the secretariat of them. But we do have underneath them the key committees, the logistics committee, accreditation committee, etc., which are over-dominated by the executive. And we think that there is a change.
Lanxa abebandla le-Citizens Coalition for Change bejabule ukuthi banqobile ukhetho lwama-by-elections endaweni eziningi zelizwe, bathi lolu khetho aluqutshwanga ngemfanelo. Umqeqeshi weqembu lenguqu le-Highlanders uMandla Mpofu uveza ukuba ujabuliswa yikunqoba kweqembu lakhe nxa lidlala lisekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MDCT lithi seliqotshise amakhansila alitshumi lasithupha ngoba esekela ibandla le-Citizens Coalition for Change. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Muonzora utshele intatheli zindaba lamuhla eHarare ukuthi ibandla lakhe lilakho ukuxotshisa amanye njalo amalunga edaleli ephalamende. Kodwa uMonzora uthi amakhansila asexotshiwe awaxotshwanga izolo, kodwa inyathelo lokuthi basuke lathathwa nyakenye laziswa ngesonto kuyona le iviki. Unobhala jikelele webandla le-MDCT unkosikazi Paulina Mpariwa ulobele uhulumende esithi amalunga la avela kuzigaba eziyisitshiyagalombili. Uluhlu lwabaxotshiweyo alugoqeli abeHarare leBulawayo, lakho okuthiwa kulakho ukungena isigumula se-MDCT. Sixoxele siphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo saqala ngumbuza ukuthi ulubone njani ukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempela sonto lapho ibandla lakhe elingatholanga ngitsho lesihlalo esisodwa.
Ye, mnumzana, hayi mina lokhu vela ngikuzwisisa ukuthi khona kuhambe njani. Into engihluphayo ukuthi khona ngikwazi mgceke ukuthi fine ama-structures iwavotileyo this time abantu sibili nje walabo abafuni inguquko abavotanga, abantu nje kuvotwa ama-activists labayana abalezihlalo ezindaweni, yibo abantu abaningi abavotileyo labo abadecide election. Hayi, I think kuvote 1% of the registered voters. Lokho ngitshengisa ukuthi khona abantu beZimbabwe i-by election abayifuni. Njengoba bengayifuni kangaka, kungani siloko sisenza ama-by election abantu bengayifuni? Siyadlalisa imali. Umthetho okufuze utshintshe khonapha ube ngumthetho okhuluma ukuthi khona iparty yabe ilahlekelwe ngumuntu wayo bayahamba benza ama-primary labo balethe ephalamenti kulokudlalisa imali ngalokho esukuyenzayo. But indaba le yama-elections hayi angikuzwisisi. Lanamhlanje sizifisa ukuthi uhambe njani? Ngiyazibuza ngile mbuzo eminingi zanama answers ngoba ngizwisisi sibili. Ngoba ngikwazi mgceke ukuthi khona abantu ama structures athi khona siyavota ndawonye bephuma sibili bezijabulela ukuthi hayi sesivotile sesivotile kube sokuthiwa khona kule zero. Akula nto enjalo, akula nto enjalo. Sitamhlophe kulabo abawinileyo kodwa hayi thina kuyazwisisa ubuhlungu ngoba kube sesitangelele sibili sesilungisele ama elections.
Sizwa kuthiwa ibandla lenu le-MDCT seliqotshise ama-councillors njalo amanye alitshumi lasithupha. Ungasitshela ukuthi likuthatha njani lina khona lokho?
Hayi mina njengomuntu memvele ngikhuluma isikhathi sonke. Abo bonke abantu abayizwa ama recalls laba bengafuni. Even ngazobuze khona apha singaka xabani labanye bethu ukuthi bayofoma yabo iparty. Ngakhuluma bekhona bonke. Ngabatshela ukuthi kona lezi into elizenzayo lezi kujekisa ukuthi kona alifuni kubusa. Ngoba nxa lingakwazi ukuthi kona likwazi ukuthi kona lapha umkhokheli wethu nguzibani simsupporte ukuthi kona likaqhali. Nxa lisithi siyophuma eParliament lizama ukuthi nozalungisa umthetho ngubani. Yiko kwenza mina ukuthi ngisale eParliament ngala angifuni into ezingelangqondo. Mina ama recalls lawa njenge individual not party position anguboni kusebenza, amboni kusebenza sibili. Qotho anguboni kusebenza, amboni kusebenza sibili.
Umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ebobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, uthi njengebandla bayemukela impumela yokhetho ngenjabulo ngoba lanxa abantu behlukuluziwe libandla leZANU-PF baqinisele bavotela ibandla lakhe.
Okuqala siyabonga abantu abavotela iCCC elizweni lonke benza ukuthi ukutshontsha kwamavoti le-vote buying le-intimidation kwehluleke. Lokho siyakubonga sibili ngenxa yokuthi konke kutshengisa ukuthi abantu baba nezibindi bama bezimisele. Njalo sifuna ukubonga abantu beZimbabwe abame lathi sibona ngani iZack ifanele ukuthi iqotshwe sibili ngoba hayi umsebenzi ayiwazi. Sibona abafa olutsha intanga abafuna ama birth certificate abafuna izithupha babencitshwa. Singaya kuma wards la kuma constituencies sasibona abanye abantu bephonga ukukhutshwa besiyafakwa kwezinye indawo bengaapplyanga ukuthi betransfer. Sibushungu ngoba noma siwinile indawo eziningi isiwine nzima at all odds ngoba sisebenze nzima sibone ukuthi kodwa kulamanye ama polling station angekho emthethweni kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki sibona sisazi ukuthi ngamasiyayo. Konke lokhu kuba nzima ngapha emandebeleni north kakhulu emandebeleni north echolocho sawina but into ekhona abantu labana abahlukumezwa kakhulu yigugurawundi lanamhla lokhu besesaba ukubulawa ngoba echolocho abantu abaningi babulawa. Sibona njalo ukuthi izanu khona ngale echolocho yasebenzisa ukwethusela yasebenzisa ihistory yokuthi abantu bazakufa njengegugurawundi baphinda basebenzisa esithi kuthenga abantu njengoba libona kobulawayo bavuka singakavoti besipha impuphu abantu bonke hayi abantu bazithathela impuphu bazidlela. Ebhinga lakho bapha amabhasikili lezikebhe besipha abantu izimali amadonga athatha azidlela. Yikho ke siqonqosela ukuthi izeki kayiguqulwe yenze overhaul hayi ukumalezano ngoba lokhu kungadala impi enkulu i-civil unrest kungaba kungenzeka ngo-2023. Yikho ke sithanda ukubonga abantu bakithi. Sixwayise kakhulu amapholisa ukuthi amapholisa kaso extension yezanu ngabantu abethu abasebenzela isizwe labo banganqabeli abantu. Ngoba siyakwazi amapholisa edivala indawo eziningi epuwesi emarondela ebhinga lecholocho sasoko sivalwa yikho ukhampeni akwethu azange ihambe kuhle kodwa siyabonga uNkulunkulu labantu abasincedisa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Inkokheli yamabandla athi eleCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa nele MDCT umnumzana Douglas Monzora bakhuthaza ukukhulumisana kwamabandla ehlukeneyo ukuze kulungisizwe inhlupho ezibhekane lelizwe ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. lanxa abe CCC bejabule ukuthi banqobile kulolu khetho endaweni eziningi bathi ukhetho lolu aluqutshwanga ngemfanelo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Okuvezwe ngabalawula ezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission endaweni zokuvota kutshengisa ukuba ibandla ele-CCC linqobe ezigabeni ezingafika phose amashumi amabili 19, kwathi ibandla elibusayo lathola eziyisikhombisa 7 ukhetho lwabazamela izigaba lezi edayi lephalamende. LCCC liphose lathola onke amawadi kukhetho lwamakhansili emadolobheni, kwathi leZANU-PF lathola okuyingcosana. I-MDC Alliance kaMnumzana Douglas Monzora lamanye amabandla kawatholanga ngitsho lesisodwa isikhundla kumakhansili lasedale lephalamende. Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare, uMonzora uthe uyavuma ukuba unqotshiwe kukhetho esithi kodwa ibandla lakhe lifunde okuningi kukhetho lolu. Uthe loba nje enqotshiwe kukhona okuningi okuveza ukuba ukhetho lwama-by-elections luqhiliwe ngokusetshenziswa kwamapholisa ukumisa imihlangano yebandla lakhe. Uthe ibandla lakhe layalelwa ukukhankasa endaweni yeBhinga leMaswingo esithi lokhu kungabe kwenze ukuba anqotshwe. Ngakho-ke uthi kuyadingeka ukuba kube lokuningi okuguqulwayo kungakwenziwa ukhetho luka-2023.
There are specialists to deal with the issue of the committee under them. Yes, there is that commission. Yes, there is the secretariat. And we have made sufficient representation regarding the secretariat of them. But we do have underneath them the key committees, the logistics committee, the accreditation committee, etc., which are over-dominated by the executive. And we think that they need
for kumele kulungiswe amakomiti aphansi kwe-ZEC. Sila makomiti amaningi aphansi kwe-ZEC esibona engani kumele aguqulwe.
Isikhulume sebandla leli uMnumzana Witness Duwe uthi njengebandla benzela amhlophe kulabo abanqobileyo.
Abantu bakhulumile, thina njengebandla asiphikisani labantu, izifiso zabantu yizo esizihambisa phambili. Konke sikwenzayo siyabe sikwenza sikhangelele ukuthi sibe yizithunywa lezigijimi zabantu ngendlela abantu abafisa ngayo. So akukho nje okuzaphuma ekhethweni okufunwa ngabantu esingathi njengebandla singakuphikisa.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umkhokheli we-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthe ibandla lakhe liyathaba ngempumela yokhetho lwama-by-elections lanxa laye ekhala ngokuthi aluqhutshwanga ngemfanelo ngoba abantu bebesethusela kwezinye indawo. Kunje uthi sebelungisela ukhetho lomnyaka ozayo ukuze ibandla lakhe lithole izihlalo eziningi edayi lephalamende lasemakhansilini emadolobheni lasemaphandleni. Uveze njalo ukukhathazeka ngokungamanga kuhle wogwalo olumemethe amagama abalelungelo lokuvota ele-voters roll esithi lolu ludaba lumele luhlaziywe ngabamandla aphikisayo.
Another one is interesting. The honorable conduct of the Zimbabwe Electoral Commission. We have not seen. They were supposed to also pass the constitutional test in terms of following the constitution on all the requirements. Look at the complaints we had around the ballot paper itself, how the pictures appear, and how our logo appears. You can see that there is some color. You can see that there is deliberate mistakes on the part of the.
Okunye ukuthi sibone ukuthi iZEC iyenza umsebenzi obukekayo. Bekumele balandele isekelo sombuso wethu. Amaphepho okuvota kanye ayengakhanyi kuhle amabizo ethu. Lokhu sesibatshelile abeZEC.
Umsekeli wesikhulumeli seCCC uMnumzana Felix Mafa uthi uZulu uvezele iZANU-PF ukuba ibandla alithandayo yiliphi.
Siyabonga simelele ibandla lenu ele Citizen Coalition for Change, simelelwe ngubaba uAdvocate Chamisa. Siyalibonga bantu bakwethu Mahlabe Zulu, lingadinwa. Lokhu kutshengisa ukuthi sesifanele sisebenze kanzima ngoba lokhu sisilungisela umnyaka ozayo. Lalabo esibadlileyo bayafunda, balandela amanyathelo amatsha. Yikho singalala sithi yi-complacent, ijuba lizasilibalekela fale sibambe. izinsiba asisebenzeni
isikhulumeli sezapho umnumzana Msokelwa Ndlovu uthi abalahle imbeleko ngokufelwa
to congratulate labo abanqobileyo ngoba ukwenza njalo ukuhlonipha uZulu ongabe khethe bona siyananzelela thina ukuthi indawana zonke esincintise khona kuyavela kusobala ukuthi si improvile kuma results wethu aka 2018 njalo we've consolidated i-position yethu ukuba libandla eliku number 3
umsekeli wezampf umnumzana Mnashe Mdudza uthi ibandla lakhe lenze kuhle kakhulu ukhetho
abantu sebekwazi ukwenzakalayo ukuthi i-opposition ayimelanga lokhu ethi yona ikumele andithina njengaba ama supporters ezanipf siyathaba kakhulu nge-results siyathaba kakhulu ngempumelelo yokhetho lowo ngoba into ezintathu ade sizimile ziyenzakele zifezekile sithethe amasicade nge-MDC yamanyanga khona sithethe njalo sayehlisa njalo umango okudliwe sasingawo ngo 2018 okwesithathu sagcina amasitsi adevele phansi kwethu so thina for us i-election day has been emphatically extraordinary ngoba isenza sitshengise njalo sitshengisise isizwe sonke lo mphakathi wonke ukuthi izalo PF asobandla lokudlala libandla elinkulu kakhulu
ukukhetha lwabazamela izigaba ezishiyeneyo edale ephalamende ibandla le-ZANU-PF linqobe imbere kwa-South Murewa South Chibi South Cholocho Mwenezi East laseGogwe Central ibandla le-CCC linqobe endaweni ezifana neGlenora, Glenview North, Highfield East le-West, Kambuzuma, Kwazana East, St. Mary's, Mufakose, Harare Central, Harare East le-Hatfield. Linqobe njalo eDangavura, Marondera Mkoba, Kwekwe Mbizo Phumula neNkulumane kube lempumela efanayo ukhetho lwamakhansili. Ngimelesi 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla ezombusazwe lengcwethi ezicubungula ezombusazwe baveza imbono ehlukeneyo ephathelane lendlela uZulu wesigaba seMathebeleland aphatheke ngayo ukhetho. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi abantu beCholocho bakhethe ibandla le-ZANU-PF ngoba belokwesaba ngemva kokuhlukuluzwa ngesikhathi seGugurawundi. Kuthi ingcwethi zezombusazwe zinakanela ukuba ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho ngoba uZulu esehlukuzekile ngesimo somnotho welizwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ezigabeni ezimbalwa zeMathebeleland, uZulu ukhethe ibandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change ngoba likhokhela kuzigaba eziningi lanxa inani labantu abaphume besiyavota beliphansi kukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempelasonto. Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, uthi izigaba lapho ibandla le-ZANU-PF elinqobe khona eMathebeleland belisethusela abantu njalo iningi labo ngelahlukumezeka ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi.
Isiwine nzima asibone ukuthi kodwa kulamanye ama-polling station angekho emthethweni, kulabanye abantu abahamba begqoke impahla zezeki sibona sisazi ukuthi ngamasiyayo. Echolotho abantu labana abahlukumezwa kakhulu iGugurawundi. Sibona njalo ukuthi izanu khona ngale Echolotho yasebenzisa ukwethusela izeki kayiguqulwe yenze overhaul. Sixwayise kakhulu amapolice labo banganqabeli abantu.
U-Alderman Gideon Mangena, umgcinisihlalo wesabelo sakobulawayo kubandla le-MDC Alliance, uthi bazahlolisisa ukuba kungabe kungaphi lapho ababe lamaphutha khona njengebandla.
Kuyenzakala kuba le-win, kuba le-loser. Sizahlala phansi njenge-party sikhangele lapha esingabe siwe khona kakhulu ukuthi singakwenza njani. Sizangena njalo ngo-2023 ngiyakwazayo, sizabona ukuthi lapha esizabe sikulungisise khona sizaqhuba njani.
Umnumzana Qhubekani Dingane umhlali wakobulawayo uthi ukuvota okwenziwe abantu ngalimpela sonto kuveza ukuba ngomnyaka ka-2023 abantu bemhlubuleni weMathebeleland bazavotela bani.
Lo bona abantu beMathebeleland bamvele abathande abantu bakibo, yikho ubona bengavoteli amabandla ngaba njengabomthwakazi kumbe izaphu, ngoba ngamabandla akibo kodwa bona abavele abazithandi, yikho bengathandi ukuthi bevotelane bona ngokwabo, bekhangela amanye amaphathi avela ngaphandle angabe ingela mbono ngezigaba zabo, elo mbono ngakwezinye indawo kungela development kumbe intuthuko abangayiletha esigabeni sabo.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Effort Ncube uthi abantu beMathebeleland banakho ukuthi basukume ngobuningi ukukhetho lomnyaka ozayo befuqwa isimo somnotho welizwe.
Abantu beMathebeleland baqhubeke besekela i-opposition ikakhulu laba basemadolobheni labasebhinga kuleya ndawo, sibabonile njalo beyibuyisela i-opposition lapho ekade ivusa khona. Echolotsho sibone iZANU-P F ibuyela, kodwa kukho okuthinta ukuthi kuzaba njalo ngo-2023. Izinto zingatshintsha kakhulu ngokube zomnotho zime kabi, njalo abantu besangaphakama ngobuningi besiyavota, lokho kuzaletha ukuthi kube le nguquko kulokho esikubonayo. Isengaluza kakhulu iZANU-P F emakhaya ngo-2023.
Imizamo yokuxhumana leziphathamandla zebandla leZANU-P F yehlule ngoba uMnumzana Josephat Ndebele osebenza emahofisini akobulawayo edlulisele imibuzo kuMnumzana Raymond Mthomba laye odlulisele imibuzo phambili. Akenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu njengeZimbabwe Democracy Institute bakhuthaze ukuba uZulu weMathebeleland aphiwe amathuba okuthatha izithupha ngoba abantu besigaba lesi behluleke ukuphatheka kuhle ngobuningi kukhetho ngenxa yokuswelakala kwezithupha, hatshi ukuba abalathando lokungena kukhetho. Bathi njalo kumele kwenziwe ngokuphangisa kusenzelwa ukulungiselela ukhetho lomnyaka ozayo oka-2023 owelizwe lonke. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ezinye ingcwethi zombusazwe zisola kakhulu okwethulwe ngumongameli Joseph Biden wakwele Melika okuthiwa ulahle umlomo ngokuthi umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin kumele asuke esikhundleni ngenxa yokubulala abantu mahlayana kwele Ukraine okulempi. Kulabanye njalo abathi uBiden ukhulume okufiswa ngele Melika. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kubikwa ukuba uBiden walahla umlomo esanda kubona iziphepheli ezidabuka kwele Ukraine ezihlala kwele Poland. Ababehamba loBiden bathi kwamzuza ubuhlungu ukubona abantu abaningi bebuthene enkundleni yemidlalo ngenxa yempi kwele Ukraine. UBiden wathi,
"For God's sake, this man cannot remain power."
UMnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo uthi uBiden wethula amazwi la ngoba wayithukuthele
isenzakalo ukubhidlizeka lempi ese-Ukraine kuyatshengisela ukuthi umbuso weRussia ngaphansi kwaPutin umbuso obandlululo, umbuso wezibhakela. Amanye amazwe nje engabe sikhuluma nje sithi hayi kwakungavele kufanele ukukhulunywe khonokho ngumongameli we-America, kodwa mina ngibona ngathi mina ubuhlungu ayebuzwa esevela bona iziphepheli lobuhlungu abuzwayo nxa ekhangele ukubhidlizwa ukwenza amadolobha e-Ukraine kuyatshengisela nje ukuthi ye umuntu wonke nje ophatha udaba lenkululeko lamalungelo eqakathekisa lokho uyabe cabanga nje esithi yena ye hayi uPutin kasifanela ngabe ngumongameli. Ngibona ngapi ngathi ubudlelwano bakhona phakathi kwe-Russia le-America abuvele buyaphambaniseka, baphambaniseka kudala nje laphana uPutin aze ayethumba iCrimea abusalungiseki.
UMnumzana Ngabuthi Mabhena usibalukhulu webandla leZimbabwe Communist Party uthi ele Melika livele lile njongo yokugenqula uhulumende wakwele-Russia.
Umongameli we-Melika uJoe Biden lokho akukhulumileyo yikho vele i-America ekufunayo, ngoba vele ukufaka ama-sanctions elizweni njengalokho abakwenzayo e-Russia yikuthi abantu be-Russia babe sebevukela umbuso kamongameli uPutin bese benkhipha esikhundleni ngoba nxa usithi ngoba iRussia ithumele amabutho eUkraine bese kusithi McDonald bese iphuma eRussia bese kusithi ke abantu bengatholi imali emabank bese kusithi amankampani amakhulu abesephuma eRussia ethi abantu beRussia behlupheka i-message abantu abayitshelwayo ngansithe ukuthi ukwenza lihlupheke okwenza lihlupheke yinguthi upresident wenu kalaleli lingamkhipha upresident wenu konke kuzahamba kuhle konke lokho esikufakileyo kuzabuyela
uma bena uthi okwenziwa ngelemelika akufani lalokhu elikwenza kweleZimbabwe
kulo mahluko ngakithi loba thina singahambisani lawo ama sanctions eZimbabwe sithina ama sanctions kumele aphume eZimbabwe kodwa esivumelanayo sonke njengezalwane zaseZimbabwe eziprogressive yikuthi iZANU PF kakusamelanga ibuse kodwa iZANU PF siyakwazi yafakwa yiwo ama British ngo-1980 yafakwa le-America lo ayediplomat ye-America Andrew Young wathi yena ukunqoba kukamgabe ngo-1980 kwaba yi-victory ye-democracy kusenzelwa ukuthi i-Soviet Union ingabi le-influence e-Southern Africa ngoba babengafuni kungene i-ZAP ngo-1980 ngoba babebona ukuthi kungena kwe-ZAP ngo-1980 kwakungena i-communism e-Southern Africa so yikho ke bakhetha ukuthi bafake umgabe basebelahlana ke ngokuthatha ke amaplaza umgaba akwenzayo lokungenela impi e-DRC yikho ke siyakwazi ukuthi e-Russia vele ukufaka ama-sanctions yikuthi kukhitshwe upresident Putin esikhundleni
i-Reuters News Agency ibika ukuba ele-Russia selibulele abantu abedlula inkulungwane 1200 kwele-Ukraine lapho libhomba khona mahlayana emadolobheni atshiyeneyo inhlanganiso ye-United Nations ithi sokulabantu abaphingaphoze izigidi ezine 3.8 million asebebaleke kwele-Ukraine baphephela kwamanye amazwe ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland ngingu-Gibbs Dube
Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umeli weUkraine weMelika uSana Mukarova umanyane labantu abakade betshengisela endaweni eLincoln Memorial eWashington DC izolo kuleMelika. Besekela ilizwe lakhe elihlaselwa ngeleRussia. Ekhuluma embuthaneni wabantu laba uMakarova uchaze umongameli Vladimir Putin weRussia njengombulali. Kula masotsha aphosa afike inkulungwane ezithubamunemunye 9,000 abelefilipino nawemelika angene kuhlelo lokulingisa kwezebutho esihlengeni seLuzon Islands esisefilipino. Lolu uhlelo olwenziwa minyaka yonke phakathi kwamabutho amazwe amabili kodwa oke wamiswa okweminyaka emibili edluleyo kungenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Umlingisi odumileyo onsundu wawele Melika uWill Smith uthole isithuthuko sakhe sakuqala ese-Oscar izolo lanxa ngaphambilini eke wahlasela omunye njalo umlingisi onsundu owaziwayo uChris Rock emkhosini wokunikezwa kwemivuzo yama-Oscar Awards waphuma kumabonakude emhlabeni jikelele. USmith ubikwa ecasulwe ukuthi uChris ukhulume ihlengisa ngomkakhe uPJ Smith.
Singakehlukani sihlobo ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDCT lithi selixotshise amakhansela alitshumi lasithupha ngoba isekela ibandla le-Citizens Coalition for Change. Lanxa abebandla le-Citizens Coalition for Change bejabule ukuthi banqobile kukhetho lwama-by-elections bathi kaliqhutshwanga ngemfanelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Nisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.